So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuNtulikazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umemetheka ngamandla umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Ubulele abantu abafika phose ikhulu 89 izolo elizweni.
Abantu bayafa and the COVID-19 is real.
Uhulumende wamukela amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane weCOVID-19 athengwe ole China.
Program yethu yokuthenga ama vaccine isibona ngathi ihamba kuhle.
Abalimi bakhala ngokudabuka kwempompi ethola amanzi okuthelezela emasimini lezivandeni zabo.
Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi.
Bakaphansi abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
Udonata siyaziqhenya kakhulu ngaye. Xa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG lo Donata ibakade bengama flag bearers ethu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. eZimbabwe namhla lamukele amajekiseni ayisilinganiso samadosis ayisigidi awuhlobo lweSinovac athengwe kwele China. Ukhangelelwe ukuba eZimbabwe liza kwamukela njalo namhla amasiringes afika izigidi ezintathu 3 million. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abafika phose ikhulu 89 ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo kweZimbabwe. Umevisi kama usethulela lolo daba.
Ekhuluma ngesikhathi samukela amajekiseni la, umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthenga amajekiseni okuvikela abantu kumkhuhlane weCOVID-19.
Iprogram yethu yokuthenga ama vaccine isibona ngathi ihamba kuhle. Namhla silapha the minister Ntombangwiru health sizohlangabeza 1 million doses. This is what in China. In about Thursday, Friday, probably on this side, there's a ton of footy, 1.5 million doses again from Sinopharm. So it was number booster. When you have a day, August, there's a footy, 2.5 million doses. Then you put more September, 2.5 million doses.
Ungube uthe inengi imali esetshenziswa ekuthengeni amajekiseni la.
Nxa sesikuhlanganisa konke ama-vaccines sizobhadalele kathesele wonke abhadalelwe sesibhadale $93 million kuza kuyafutha amanye lapho sesibhadale $7.5 million ayeze njalo amanye futhi awecova abo 1.15 million anti yabona ukuthi sibile ama-vaccines akhona sinokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayohlatshwa.
Udokotela John Mangwiro, umsekeli womphathi ntambo kahulumende obona ngezempila kahle, uthi banenge abantu abafuna ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Ngakho ke sokuvunyelwa ukuba abantu bayehlatshwa enkambeni zamapholisa. Sokulabantu abafika phose isigidi lengxenye 1,438,890 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula inkulungwane eziyisithupha 670,000 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Umemetheka ngamandla umkhakha wegciwane leCOVID-19 eZimbabwe obizwa kuthiwa yiDelta variant. Bathithibele abantu ngokwenzakala eZimbabwe. UMnumzana Sakhi Ncube ohlala eGwanda uthi sebedlela evalweni abantu ngomkhuhlane lo.
Abantu bayafa and the COVID-19 is real. Kuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke begqoka ama mask abo, but the sad part ukuthi sometimes uyabona abantu bahamba bengagqokanga ama mask yethi le Delta variant ekhona iphila emoyeni.
Uthi kumele abantu bafundiswe ngomkhuhlane weCOVID-19.
Bebe kwazi ukuthi kokona into le ikhona and iyabulala. Isimo eGwanda kathesi sibi. Sesisimweni lesane sokuthi uyavuka usizwa kuthiwa umuntu kasekho. And abanye bangikhona abantu asebesifa kathesi kungabantu esibaziyo, abantu esiphila labantu ade beseduzane.
UMnumzana Desire Chuma, intatheli zindaba esebenza izimele, laye uthithibele kulandela okwehlele umdeni wakhe.
Ukugulelwa isihlobo sakho esiseduze kuhlungu kakhulu. Mina ngikhulele ngesihlobo zami obhuti bami ababili, lo nkosikazi kabhuti wami engimlandelayo, bonke babanjwa ngumkhuhlane lo iCOVID-19 isikhathi sinye. Okunye okwenzeke ngaba lobuhlungu kakhulu ukuthi bengasilathemba ukuthi bangasila yini njengoba bonke babengakahambi ukuyahlatshwa i-vaccination ye-COVID.
Uthuma uthi sebephephile kumkhuhlane lo akade begula.
Kodwa ngenxa yokuthi bebesekhaya lapha akade beku-self-quarantine, bakwanisile ukuba isolated, bazenza self isolation besebenzisa imithi yesintu leyo akade okuthiwa bayisebenzise.
Umnumzana Philani Ngwenya ohlala eJombe uthi abantu kabalandaba lokumemetheka kwegciwane leCOVID-19.
I-corona sikhona kodwa abantu abayinaki, babona ngani ngekudlala kungafiwa, kuyathona kugcwele emfeni, kodwa ikho lapho onikana khona imkhuhlane.
Okhokhela isibhedlela sempilo kobulawayo uSikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ukhala ngokwenziwa ngabantu ngesikhathi kumemetheka igciwane leCOVID-19.
Umkhuhlane lo uyalandela lapho abantu abahlangana khona. Manje abantu lokhu behlangana, abantu lokhu befuna ukuthengisa besenza izinto zabo abazijayeleyo. Yikho kuyisiya phambili. Mina ngibona umkhuhlane lo uzabe lokhu umemetheka usiya phambili.
Ungwenya uthi uzaphela nzima umkhuhlane weCOVID-19.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla ubulale uhambe, ngoba abantu hayi abantu bayala sibilila nxa ubatshela bathi khona kula coronavirus.
Udokotela Agnes Mawomva, umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu kumkhuhlane weCOVID-19 kuhlangothi lwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, uthi limemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe.
Zimbabwe is currently experiencing a surge in cases.
Amanani abatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo aqhubeka eqonga lapha eZimbabwe. Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
Complacency.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1591 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Kusenjalo umabhalane omkhulu ngothi lukahulumende olubona ngezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana ubike enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuba sokulomthetho omutsha ovimba odokotela labongi ukuba bakhalale umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis.
Uhlelo lwezemaphandleni esiludulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust lamhla sisemangweni we-Ward 17 esigabeni seMatopo North. Indawo le ilamasimu okulinywa khona kuthelezelwa. Impompi yamanzi iyafakwa phezu kwamadwala, ibhobozwa ngezinye izakhamuzi kanye lezifuyo. Lokhu kukhathaza abalimi abaningi abanjengomnumzana Jaffet Ndimande.
Ngiphuma esilunguthi B, ngingomunye wabalimi. Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu, ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi kanti iphayiphi isiganyuliwe. Besilesifiso kakhulu njengabobaba ukuthi nxa singancediseka sithole amaphayiphi ensimbi, kumbe simbelwe imigodi sifakelwe lamasola azasidonsela amanzi, ngoba le damu lethu lilincinyane liyaphela masinyane amanzi. Kumbe sithole izamende zokwakhela iphayiphi yethu ukuzivikeleke ezigangini. Njengabobaba njalo siyazama ulandelela iphayiphi yethu, kodwa izigebenga lezi ziyayigamula.
UNdimande ugcizelela esithi sokunzima ukusebenza emasimini lezivandeni zabo.
Ukuswelakala kwamanzi kwenza singasalimi thina njengoba siyabe siziqhashile lapho, kanti ingadi yethu iyasincedisa kakhulu. Sithola izilimo esizidla lemuli, sithola izilimo ezenza abantu bethu babhadale lwezikolweni.
Unkosikazi Sibekiwe Moyo osebenzelana le Habakuk Trust esigabeni lesi la uyakhala ngokwenzakalayo.
Ngihlala eDema Ward 17 eMatobo esigabeni sesilunguzi B. Silohlupho esihlangana lalo njengabalimi. Silama irrigation amabili esigabeni, silegonde 1 legonde 2. Amanzi sisponswa yipipe A1 kuwo wonke ama-irrigation. Ipipe yakhona ihamba phezu kwezintaba, so nxa isegangeni njalo iyabe isegcekeni. Iyanyathelwa zinkomo, iyaganyulwa izigebenga. Lapho kulebriza khona bafika bavula amanzi antshaze nje indawo yonke, bese kuvuleka amagodi lamagoronga. kuyasihlukuluza kangaka, kuyasiaffecta kakhulu ngoba nxa isivuza isikanyuliwe sebe sesidinga amarekeni okubopha lawo marekeni njalo siwathola nzima sabe sesithwala lamatshe okuyivalela amatshe akhona bayawakhipha ngoba engelasamende le pipe layo isindala isizivuzela yona yodwa nje mhlawumbe kungabe kuyikutshiswa lilanga kumbe njalo kuyikunethwa lizulu njengoba isegcekeni njengabalimi besile sifiso nxa singathola isamende siyakhele siyivalele iphayiphi yethu ihlale ivikelekile ingabinje segcekeni le damu lethu lincinyane njalo lisupplya i-community le-orphanage home liyaphela amanzi kwesinye isikhathi
uphinde wathi izakhamizi ziyafisa ukuba nemigodi yamanzi esigabeni lesi
besile sifiso sokugejelwa imigodi kuma-irrigation ethu isinceda kakhulu njalo irrigation yethu ngoba siyalima ukudla kube kunengi izilimo zonke nje siyalima ombambayila imbida ayeyakha imzimba okherozi obitruti konke lokhu siyalima njalo ebesikukhalela kakhulu ukuthi nxa singagejelwa imigodi besingafakelwa lamasola phela ukuthi sidonse amanzi ethu lula izilimo zethu njalo siyathengisa ku-community ukuze siphile lezimo enye imali yiyo esibhadalela ngayo abantwana ezikolo lokuthela imithelo yamakhanda phela iyasinceda njalo ukuthi sincedise izintandane labafelokazi ngoba khonapha engadini yethu esilima kiyo sadinga eziye izintandane ukuthi labe bathole amaploti ukuthi balime khona la sadinga labanye abafelokazi labo ukuthi bazozinceda labo ukuthi balime khona lapho
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso yabakuk trust ibambisana lomsakazo westudio 7 lalelani olunye njalo uhlelo olufanayo ngeviki ezayo singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umlilo ovuthayo usubhidlize izindlu eziningi eCalifornia kule Melika ibika ukuba sokuthe indawo eyisilinganiso sama-hectares edlula inkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa 73,200 hectares incwadi zethi umlilo lo ubangelwa yikuphudumala komkhathi songa isikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lo Ezra Jesus Banda lapho sixoxa khona logogoma Ndlovu inyanga ehlala kobulawayo sikhuluma ngokuthi kambe imigcozo yakhe alayo ingasetshenziswa yini ukuthi yelaphe igciwane le-COVID-19
imithi leyo yezenkoko eyabojide labolemon kuyayelapha
siyakuzama konke ama kwezibhedlela kokwa ukuhlatshwa sizama lapho kwamalemoni okufutha kokupeyida konke kunjalo
ngiyakuzama la
ngiyakuzama konke
ye kodwa abantu bathi kuyabanceda yini
hayi sona kuyanceda sibintu sike labo onion phosaphosa endlini la kuthe qine ngokufutha
qine ngokufutha anti yezwake dube ugogothi uqine ngokufutha laphana ke izimbatho zakhe lezi lapha lapha ngendaba zokusipeda lapho ukhuluma into eyiyo sibili kuthiwa-ke iyanceda akusitshele ngokupeda lokuthi kuncedane kakhulu kuzama ukuthi unceda abalaleli bethu alaleli
hayi ukupeda uyapeda phela uklina phakathi la i-COVID engakufichila uvele ungcolile ule nyongo ulotenda akuphume ube klini uhlanzeke phakathi emzimbeni
upedwa ngani la
hhayi-ke thina kazipedi ngento eziningi sipeda ngabo mgugudu omganu ontolwane ikwespeda ngakho phakathi
okumele basipede kakhulu vele ngobani wonke umuntu kumbe ngomama kumbe ngobaba
hayi wonke umuntu uyapeda wonke umuntu uyangcola njengoba nje lekuhlatshelwa sihlaba omama sihlaba obaba sonke siyahlatshwa
lezi zihlahla endithi ipeda ngazo zitholakala ngaphi lilazo
zitholakala egangeni
uyahamba ezigebha
ehamba ezigebhela egangeni akukhethi muntu odinga isihlahla
lo mkhuhlane kutho ukuthi nxa uthola umuntu ongcole kakhulu phakathi
kuthi kuthatha ukulesile
ngoba
kube lula ukungena kwawo uthathe masinya
nxa ubhedi udlelela izihlahla emkhuhlaneni njengabofuya ungenangena
hayi vele nxa uzidlela okuyizihlahla la kudale kadeni kwakuvele udliwa ntolwane omgugudu kwenzela ukuthi ungabanjwa ngaboflu noma ibuya iflu izabuya ngoba nthi vele kwakukhona kubathi umkhuhlane enkukhu kodwa ingabuyi la mandla
ngalesi sikhathi salo umkhuhlane babuya abantu bezocela usizo kakhulu kwengalokho
khathesi thina sesigavuna abantu ngoba akusuzanga abantu babe baningi endaweni
kodwa balesifiso sokubuya abantu
ye abantu babesifiso kodwa-ke hhayi lathi sithi yi-covid
manini
yi-covid ye la bhedi seyadina lalana bhedi seyadina
hayi kuyazwakala kodwa liyasiza ke abantu lapha-ke uyazizwela dubu kulo mbuzo masinyane ugogo singamshiyi
ye ngike ngizwe-ke ugogo ukuthi ababuya khonapho bazespeyidwa khonapho ngabantu abanjani xa
lapha kasispeyidi thina khathesi nge-covid ekhona
kodwa singafika i-covid
kokuyaspeyida sibipi hayi isifamfam umuntu angena peyi kodwa kathesi hayi sesithi omunye kenzela emzini wakomunye emzini wakho
hayi-ke owala mdlazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu buzuku zonke bengilo Ezra Jesus Banda sixoxa logogo umandlovu oyinyanga ehlala koBulawayo asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo Sike sizwe okwamanje ukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, kweleya iviki sikhulume ngendaba kaPetro etshela labo ababemlalele ngaleso sikhathi ukuthi kumele yilowo nalowo aphenduke. Kanti njalo-ke ukuphenduka lokhu kungaqondana lobuningi babantu ngoba uthi phendukani, yebo babe baningi, kukhona ububi obenziwa ngumuntu eyedwa kuqondane laye ngqo, kukhona okubi okwenziwa ngabantu bebaningi bevumelana ngobubi siyake sikubone sikubale lezindabeni lapho ukuthi abantu abangaka babanje besona ngoba kutho ukuthi bahlala phansi babanhloso yinye siyakubona kusezakala ukusa kwamalanga abantwana bangahlala phansi bavumelana ukwenza okubi amadoda lawo angahlala wodwa laphana avumelana ukwenza okubi omama labo bahlale laphana bavumelana ukwenza okubi kanti labaphathi labo bangahlala laphana bavumelane ukwenza okubi benze lezinqumo esizibonayo ukuthi lezi zinqumo kaziqondanga zifanana lalesi sizukulwane okuthiwa ngesiphambeneyo abantu abangakwazi ukubana isithembiso sikaNkulunkulu sifanele bona labantu ababo ukuthi benze izinto ezinhle kuthiwa abantu uma bephenduka ebubini babo uNkulunkulu uzabanika isipho sikamoya oyingcwele uze imoya yethu le mphefumulo edidudu uzeke sidinga isipho sikamoya oyingcwele kodwa isipho sikamoya oyingcwele yinkani ukuthi sisithole njengomphakathi kumbe njengesizwe kumbe njengezizwe kumbe njengesigodi nxa singaphendukanga ebubini bethu bakhona abantu abakholisa ukubona abantu bedubeka ibhayibhili lithi umuntu ongaphendukanga ebubini bakhe ngazakaze athole isiphiwo sikamoya oyingcwele umoya oyingcwele njengoba kuthiwo ungcwele ucolekile uyashisa ububi kodwa umoya oyingcwele kawuhambisani lezenzo ezimbi kungaba segumeni ekhaya kungaba ngaphi umoya kaNkulunkulu ungazake uhlale lapho okungcwele khona abantu njengoba ngengatsho bangahlala bavumelane izinto ezimbi njengomphakathi njengamalunga ethize ngiyabona abantu ngakhangela umhlaba wonakele abantu bayahlala phansi bavumelane ngento embi ngoba ububi bomuntu baziwa nguye umnikazi wokuqala kato vunye ububi bukumela ngaphandle bubonakale emihlweni abantu. Abantu ababi bayaziwa into nje ukuthi sesisaba kwesinye isikhathi ngobububi balabo bantu bungenza abanye abantu banyamalale, abanye babulawe, abanye bazondwe, abanye baqanjelwa amanga. Kodwa iqinisweni ukuthi abantu kumele siphenduke ngobuningi bethu ebubini bethu, samkeliswe umoya oyingcwele oza kwenza impilo ibe ngcono. Kanti vele khona umuntu uzuzani ngoba lenhliziyo embi, uba nomhobholo. Umuntu uzuzani ukusutha yedwa? Umuntu uzuzani ukuthi azehlukanisele abanye abantu? Kubi lokho, okubi kubi. Ilizwe lakithi lalo kake lihlale phansi kuphendukwe ebubini lobo esibubonayo ukusa kwamalanga. Ububi bukhona lapho ohlala khona wena, bukhona lapha osebenza khona xa ulenhlanhla usebenza, kumbe ingabe ngaphi lapho ohamba khona. Obunye benziwa ngabantu okumele ubana ngabe yibo abasitshengisa indlela. Namba labafundisa abanye sebeze belahleka, labo isipho sikamoya bazake basithola asikhulekeni. Baba sicela ubana siphenduke ebubini bethu ukuze usiphe isipho sikamoya engcwele. Uhlala usukela manje uzobona phakade. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhlanje sisebulubhane silothembela ihle emhlanga owenhlanganiso yesibanye trust balohlelo olujonge ukufundisa uZulu ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Mhlanga ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe njalo ababhubhayo ngenxa ye-COVID-19 elizweni.
Hey, uyabona ukuthi but Mike kunzima. Uyabona ukuthi inani leli ngendlela elikhuphuke ngakhona eZimbabwe lapha, you know, besingakulindelanga, you know, ukwedlula umnyaka ophelileyo, particularly lapha ngikhona inumbers iqanise kakhulu. But okuzwisa osiziyo ukuthi abantu nje basakushaya indiva, uyakubona bakuthatha kancane ukuthi hayi lo mkhuhlane uyabona aya ukafiki ngenxa yokuthi umuntu nxa engabonanga ukuthi awubani ubulawa ngolo mkhuhlane, ubani ubulawa ngalo mkhuhlane. Uyabona into ezifana lezona lezi, uyabona ukuthi particularly abantu abasemakhaya, uyabona
abantu abasemakhaya bakubona njani okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwe-COVID-19.
Bakukholela ukuthi lo mkhuhlane wabantu abasemadolobheni, kukathi abantu labana bayahlangana labo. Uyabona ukuthi khathi singakhangela izitolo eziningi lapha elupane zivaliwe ngenxa yokuthi izisebenzi ezisebenza khona ukuthi zi-positive, ukuthi ukuthi labathengayo ababuyayo balayo i-risk yokuthi babe bethwalile, babe bevele emakhaya babuye bathenge bayohlangana labanye. Njalo emakhaya kujayelekile kakhulu ukuthi kule micimbi, kakhulu ngalesi sikhathi sobusika, yabona kule micimbi eminingi eyenzakalayo, kuba le mthethelo, kuba le mibuyiso, kuba le midlalo, even imidlalo yebhora lena. So abantu bayazihambela nje, uyabona bangabe le ndaba nje, uyabona ngento ezifana lazo nalezo nje. Kukathi sisesimeni esibucayi sokunzima, yabona lo mkhuhlane kathesi usufike ezingeni elenza wonke umuntu anyikinyeke.
Sesikhangela ukuthi abatsha baziphatha njani elizweni. Ingcwethi zithi abatsha yibo abakhanya ngani abahloniphi imithetho ejonge ukuvikela i-COVID-19. Ukubona njani lokho?
Asikhangele kakhulu abasakhulayo. Ungani labo, you know, kabawuthathi kahle kahle, you know, ungathi kabala ndaba. Even ukuzwa nje information about this baya dispute ukuthi hayi no lo mkhuhlane, you know, asaka sibona abantu ababuleke ngolo mkhuhlane, yabona endabeni ezinjalo. Kusadingakala ukuthi uhulumende abe le nhlelo, uyabona laba organizations la zimele yodwa, even njenga sibe le nhlelo zokuthi abasakhulayo kube le ndlela yokuthi batholiswe information, balimukise, uyabona, kwenzela ukuthi kwenqatshelwe lo mkhuhlane.
Isikhathi sesedliwe ngumangoyi Thembelihle, agqiba lingxoxo.
Hey, parting ways,
Bye-bye.
Siyabonga Mike Wobe. Weze midlalo uDonato Kadayi omele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokuncheza emidlalweni ye 2020 Tokyo Olympic Games wehlulekile namhla ukungena kusibaya sabazancintisa kuma semifinals. UDanata owenza i 100 meter backstroke ubenqobe abadabuka kwele India lele Grenada emidlalweni yama hits eyenzelwe eka Aquatic Center kwele Japan. Uphuthe umncintiswano wama hits ewe 100 meter backstroke ngokwedlula kancane umzuzu. Kusenjalo uPeter Poulsen eGilpin laye ukhe phansi kumncintiswano we-rowing ube ngokugcina kumncintiswano lo. Kutsho ukuthi kasangeni esibayeni salabo abafisa ukuthola izicoco ezinjenge-gold, silver le-bronze. ELeZimbabwe limelwe ngabantu abahlanu emidlalweni yama-Olympics iyamiswa nyakenye ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lo-Frederick Ndlovu omunye walabo abaku-Olympics Committee yakweleZimbabwe.
Ngizaqala ngoPeter Gilpin, uPPG. Yena ubeke umdlalo ngunye oqalileyo ukukhompyutha for iTeam Zimbabwe ngolwesihlanu lapho bengunamba obengwesine and then ngomgqibelo izolo ube ngowakuqala kwenze kuhle kakhulu so wenelisa ukuthi awile futhi emncintisweni yokuthi na obenqobile ukuyaqhubekela phambili kodwa namhlanje hayi kube nzima ngoba ube ngowesithupha ngabona ubesediniwe ngoba yena ubencintisane labantu ngolwesihlanu ngomgqibelo nangesonto.
Useyakwenzani khona manje?
Lokhu eqhubekela phambili ngoba sesifike kubadlaleliyana lokuthi sehlukanise ukuthi abaphezulu abaphakathi labaphansi kwelada yethu ngobani. So naye lokhu eqhubekela phambili sidinga ama-rankings.
UDonata wenze njani?
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye xa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG loDonata yiba kade bengama-flag bearers ethu elizwe leZimbabwe. Ngakho-ke uDonata lamuhla hhayi usijabulisile kakhulu ngoba kuhithi yakhe yokuqala yokubhukutsha ube ngowakuqala and esiba ngowakuqala njalo ubreake irekhodi yakhe esithi personal best okutshengisela ukuthi kwakhona hhayi ukubhukutsha kwakhe lokho kusiya phezulu. So sinethemba kakhulu ukuthi engathola sibili okuninginengi okumncedisa ekulungiseleni kwakhe umdlalo wakho wokubhukutsha ngomunye ongasitholisa imbendulo ezifana nika-Honorable uCasty Covent. Ukhanya ngazana hhayi ugijima ngayona lowo umqolo sibili othembisa ilizwe.
Singathi kona njengoba engasaphumelelanga kangako sokumele yenzeni kona manje?
Emdlalweni wokubhukutsha lapha noma ebengowakuqala kuhithi yakhe isikhathi asithethe asayinelisanga ukuthi angene ku-top 16 kuphelela khonapha kodwa hayi ithemba silalo sibili ukuthi hayi silayenye intshantshu lapha inwaiting.
Ye, siyabona sokuseleke uScott Vincent ungoni ungoni labanye akupho ukuthi kamfukamfuka ngamafutshane sizukuthi bona bami njani.
emdlalweni wokubhusha lokho esele lo Peter Wetzler onguye ukubhusha laye then usuka lapha sibe sesiba loNgoni Magusha ogijima esithi 100 meters and then uyesithathu oseleyo lokho engakangeni kumncintiso uScott Vincent owegolf.
UFrederick Ndlovu ngomunye wabakuZimbabwe Olympics Committee sixoxe laye eseTokyo kwele Japan. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngeClips 2.